abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili besitsho ukuthi utshengisela lokho kwabakhona kwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo ecathile elokuganga phakathi elokuganga njengokuthi abantu bacina sebelahleka sebesenza into zokuganga sebetshaya amadivisi izinto betronta bethatha izimpahla zabantu besenza yonke into kungasahambeki sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo sokuludaka nje kungakaqedakali ngokunjalo uhulumende ulomlando wokuvikela abantu yikho khona okwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwayizolo abantu besale bengasela zitolo abantu besale bengasela lokhu impahla zabo sezifikeziwe into zezitshontshiwe umumo nalwana yuhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo okunye esimele sikukhangeleke ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration akumelanga kube i-demonstration yeparty ethile kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle yes siyakuzwisisa konoko ngoba kusekelo sombuso welizwe kukhona abantu batshengisele balelungelo lokutshengisela ngokuthula ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuzo kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze kodwa kusuka kumangalise nxa sokusiba yinto eqhutshwa yi-political party ethile
kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule kungaba yi-MDC kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni
ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli ngangikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani noma yi-political party ethile noma ngubani kodwa the same party naleyi yesiqoqa i-demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu besiyabatshengisa ukuthi hambani liyehlasela endaweni enje hambani liyekwenza lokho umonakalo wonke owayenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo
kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo
kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mtungamelo ovumayo ukuthi ulecala khangela labo mfumira wena abantu noma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanqa ukusakaza usegcikeni.